Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zintathu kuMbimbi 2024 ngokhipha dube. Endaweni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukwethuselwa ngowathi kule bhomba elithiwe eBotola Falls.
Izaphu yilo ibandla eliphisayo emalangeni eibonakala limelana lokho kwenziwa nguhulumente. Sikhona sinanzelela ukuthi mhlawumbe kukhona ekingakwenziwa ukuhle okwenza abantu bangasifodeli.
Amabandla aphikisayo athi kawanyamalalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi yi-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babebekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Bengaparticipate kuma-election sebethola ukudla.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi kasabonakali kwezombusazwe amabandla aphikisayo ngoba adinga imali. Salathule lezabatsha lezokhululo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulikhangelelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu eVictoria Falls kulandela ukwethuselwa ukuba kule bhomba ethiwe eVictoria Falls Airport. Uhulumende uthi Mnangagwa uza kuthula amazwi aqakathekileyo emhlanganweni lo ohlaziya ezokuphehlwa komlilo kagesi lokunye. Wehluleka uyafika emhlanganweni lo sokwethula umbiko wafakwa ebulenjini ngozibiza ngokuthi nguJodo esithi kuthiwe ibhomba emagcekeni endizamtshina eVictoria Falls. Indizamtshina eyayithwele uMnangagwa yagcina ibuyela eHarare.
Kathi seKZN kumanifesto lonje EFF. Sithe sisuka khonaphana sabuya back ngkhaya. Unfortunately salahlekelwa ngama-fighters etwa yi-2. Namhlanje
izaphu yilo ibandla eliphisayo.
Namhlanje sincoba omunye wethu kodwa hayi kade kungayisikuthi nje usichile ngokuthi kade gula. Lo munye nje wasichiya ngelokhu zengengozi yemoto. So sikhona sibila sikuthi sicatshile sikhona and siyakha ama-structures.
Nina abantu balilithule vela sisabonakali ukhetho solwadlula lakuthatha lokuthathayo lachaphansi.
Ah, sikhona hayi ngitsho abantu kufuze besixolele nje ukuthi hayi kukhona nje okukhona ukuthi into esuke iyaphazamisa iyona leyo eyama-infighting. Abe-CCC yiyo ecini overshadow abantu abasakhangela ukuthi kulezi izinto lezi inhlelo ezenzakalayo. Thina sibhizi siyakha ama-structures ilizwe lonke. Kade se Mondoro the other day and u-SG wethu kade se Maswingo. Next week I think was a Victoria Falls. So siyayenza ama-programs ukuthi thina esingakwenziyo ukuthi sihlabe umkhosi kumbe sithethise sizama ukuthi thina siyenza lokhu senza lokhu. Thina siyakha ama-structures and also thina the fact that siyavuma okunye sikubona kwenziwa ngcono. And njalo siya kuncoma xa sikubona ukuthi whether i-government kumbe ngenye opposition. So thina singani thina asibonakali ngoba abantu bafuna ukubona umuntu othethisayo olwayo okhuluma kubi ngabanye abantu kumbe othethisa i-government. Yibo abantu abakhanya ngani ama-media houses eZimbabwe amanye akhava such people. Thina basikhavi ngoba asithethisi that much.
Ye, kodwa abanye bathi ukuthula kwenu kuveza ukuthi lisebenza lezandla.
Hayi, akutsho konoko. Vele abantu abahlala besitsho njalo ngama-elections mina i-CCC labanye bandikampaignile besithi mina ngiyindose iZANU-PF kuyikuthi mina nzange ngenze i-interview enjalo. kodwa mina into engayichoyo ukuthi mina amboni kuloncedo ukuthi ngambona into embi ngithethise upresident welizwe. I'll rather put the proposal, even request a meeting, njenge leader ye opposition. Ngiyefaka ama position ukuthi hayi president, mina ngibone ngani ulahleke lapha lalapha lalapha. Ngoba after my elections azange sibone any one of us ama leaders kumbe opposition eyamso president e court yathi hayi kakhethwa ngakuhle.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le Economic Freedom Fighters, oqoqa le Studio 7 eseLondon. Udaba lapha akhuluma ngalo ngokuthi amabandla aphikisayo athi kawanyamalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye. Athi kunzima ukwenza imikhankaso eminingi ngenxa yokuswela imali njalo locuku lukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ibandla eliphikisayo lithi amabandla aphikisayo kodwa ibandla elibusayo lithi amabandla abusayo aphikisayo amaningi adinga imali kumbe okungabanceda empilweni hathi ukulela okufizwa ngoZulu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mthulisana na webandla lezaphu lo usimbalana ngunobhala jikelele wezaphu.
Izaphu yilo ibandla eliphikisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa ngokuhulumende. Sibhalele uMnangagwa incwadi simtshele ukuthi into ayenzayo lezinduna asivumelane layo. Sisuka lapho sayenza i-press conference eHarare sisiya adressa sitshela abantu ukuthi khona siyangaphi. Lo Mnangagwa simkhumbuza ukuthi lokho akwenzayo kayisikho. Khathesi sile program esiyenzayo siqoqa abantu abatsha ukuthi batshengisele ukungaphatheki kuhle ngohulumende ngaphansi kwe-hashtag 2028 is too far. U 2028 ukhathana ngoba sesiqala iprogram yokuthi siqoqa abantu beZimbabwe sithi khona kasifune ukuthi uhulumende lo khona akukhokhele ngendlela akhokhela ngayo kuze kesho ku 2028. So sikhona mhlawumbe umsindo esiwenzayo awukambi mihleli kodwa kukhona okwenzakalayo njengabantu beZimbabwe. Siyabamela abantu okubahlukuluzayo siyabakhulumela.
Kodwa abantu bathi phela kuma-by-elections abazange bekubone, izapho abazange beyibone kuma-by-elections. Ngakho-ke basekela izana ngokutsho kwabo.
Umuntu otsho njalo uyabe engelaqinisa. Ama-by-election esingangenanga kuwo yilawa okucina okuwine khona uGeorge Zuma labanye. Wonke ama-by-elections abekhona sivela ku-elections sikhontestile impula yakhona kobulawa isegcekeni sizama le-candidate futhi eBalibridge West umama uTorisi. So sikhona siyakhontesta. Uhlupho wabadube uyakwazi ukuthi ungena kukhetho noma election kuyadula ukubhalisa u-MP kuyadula ukukhampeyna. So sinanzelele ukuthi mhlawumbe abantu kukhona esingakwenzi kuhle okwenza ukuthi bangasivoteli. Sangena ku-drawing board kukhona esikulungisayo. 2023 singenile abantu abasivotelanga endaweni eziningi. Wenza i-by-election sangena futhi abantu abasivotelanga. So angazi ukuthi futhi kasikubone ku-by-election webe sijongaphi ngoba wonke ama-by-election besikhona.
Umnumzana Mthulisana na ngunobhala jikelele webandla lezaphu wexoxa le Studio 7 esiJohannesburg kwele South Africa. Ukubandla lezanu PF umnumzana Kutambusaka uthi amabandla aphikisayo aphanda imali kwezombusazwe.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi i-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Njalo abanye bakhona singakhayela ukhetho oluphelileyo bebengabantu kade befuna ukuparticipate wenza ukuthi bebe part of i-Poland. Ngoba bebekwazi ukuthi i-Poland yaphiwa izimota last government. So bathi hayi singaba part of i-Poland. Lathi siyakwanisa ukuthola izimoto. So injongo ngeyokuthi bengasutha njani bengadla njani. Aso njongo yokumuva ilizwe lisiya phambili. Njalo labo nxa besiya kukhetho abakhayeleleli ukuthi bewine. Bakhona nje ukuthi besikhukhumise izikhwama zabo kuphela.
Yebo, kodwa abanye abathi okungakwenza bekwazi khona ukuthi besabe badlale ezaluphepho. Lokucuka okunye okumangalisayo njalo lincindezela uZulu. So babe sesaba phela bathi ha lapha kulobuzimo. Njalo balamali.
Hayi, iqathile ukuthi akula umuntu esaba ibandla. Ungalesaba njani after election ngesikhathi siqhakathekile se election ungalesaba usiya contesta. nje siyakwazi ukuthi bona bathuthe ole bhora ngomakwayo izana phefe ngatshe isipho ngamabandla okuncane lokhu ukuthi kube nje mina siyakufuna sibili ukuthi kube khona ukwenzela ukuthi kube le democracy akula nto bangayesaba nje kubandla lezana uPM njalo abakwenzayo ongafuna imali kuyini after election ungafuna imali kwenzakala during election after election kumele kuphela besebenzele uZulu bekhulumela ivoice yabo izwakale beattendela ama programs enze ukuthi ilizwe liye phambili akula engingabona ukufuna imali njalo izana PF abayesabi banga asibo magwala ukuthi thabe ngesabi izana PF ukuthi ngesikhathi siya campaign abayebe khona besithi sivoteleni bese beze yisaba sesiqedile njalo.
Lo ngumnumzana Kula Msanga obexoxa le Studio 7 eseHarare. Siyangena kusigaba esilandelayo, sikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu namhla kwele Gibhithe lapho kukhulunywa ngokumiswa impi esabekayo phakathi kwele Israel labamele iHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Lokhu kuqhubekela phambili impi kwele-Ukraine, ilizwe leli lisithi seliphelelwa izikhali. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lesizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina masiko
wethu,
siyosizwe ezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke, namhla sikhona ngale lapho ke okule nkosi, uBonelani Lobhengula wagidwa umdeni wakwaKhumalo uba inkosi yesizwe sikaMthokazi. Sixoxa lesikhulumeli sakhe uMnumzana Bonman Khumalo. Khumalo, uzawamukela kuhlelo kwakho.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Yes, uzokuthokeza elilungiselele lokuya kodakamela. Kulani khona ngale?
Wethu impahla mhlonishwa siya khona kodakamela. Udakamela iFriday ka-5 April. Kuyi-lecture, kuyimfundiso nje, imfundiso ngembali yethu singamaNdebele. Bese kuthi u-6 ke sokulusuku lwemgido, kube losuku lokupha imiklomelo kulabo abantu abeze kahle esigabeni njengalokhu enza kumnyaka ophelileyo uInduna uDakamela. Kuyadliwa, kuyafundiswa, siyagiya, siyasina, kumnandi kunjeya.
Yikhangelela ukuthi bayathola imiklomelo ngabantu abanjani? Izicoco lezi kume njani? Bakhethwa mbani?
Bayakhethana bona. Umuntu mhlawumbe ofuya kuhle kakhulu, onakekela izifuyo, umuntu olima kakhulu, abantwana abenza kahle ezikolweni kusports, abantwana abenza kahle ezikolweni ngezifundo nje zeklasini. Yibo labo abantu abaphiwa imivuzo kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi abazinikele emsebenzini abayenzayo.
Ye, uqade kangakanani khona?
Lokho mhlonishwa kuyakhuthaza abantwana ukuthi uma ungela moya ukukhompyutha ukuncintisana labanye abantu uyasuthiseka loba yisiphi izinga okulo. Kodwa uma lisenza into ngokuncintisana wonke umuntu ufuna ukuthi ayintamba abe ngunumber one. Yiwumoya omuhle lo esifuna ukuwufaka ebantwaneni ukuthi bathi excel in what they are doing. Baphumelele ezifundweni laba aba-intelligent, laba abagudwa balesipho se-sports baphumelele. Ngoba kuyakhuthaza. Nxa kungekho ukuncintisana, abantu abakhuthali ukwenza izinto. Kodwa umuntu ungafaka ukuthi kule competition kulo mvuzo, umuntu uyafaka amandla entweni ayenzayo. Kuyasithuthukisa isizwe lokho.
Ye, lo ngubaba uBonman Khumalo, isikhulumeli sikaBulelani Lobhengula wakhethwa umdeni wakwaKhumalo, uba inkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungajoyina kusasa ba.
Ngiyabonga kakhulu Mthembu.
Hello baba mkhulu, babe lobola usenzi.
So isikhathi sezokholo lwesiKristu silonto kwamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo njalo ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba sizaba lesikhathi esihle sonke.
Usiphatheleni mfundisi.
Kuleli viki ngifuna sikhangele udaba oluhlupha abantu abanengi nxa sikhuluma ngenkonzo ngibuke yakhonza lolu ludaba lomnikelo ngibukhupha njalo kwethuni abantu abanengi ngenxa yokuba bahlangana labantu abacina engxenye bebatsotsa imali kumbe bebenza bekhipha izimali ngendlela engayisiyo uJesu asifundisa ukuba sikwenze basuka balimali kakhulu ngakho ngizobala kwabaseKorinte abokuqala ichapter nga-16 sibala uverse ka-1-2 ukhuluma ngomnikelo mayelana lomnikelo onikelelwa abantu bakaNkulunkulu yenzani lokhu engatshela amabandla aseGalatiya ukuba akwenze ngosuku lwakuqala maviki wonke yilo lalo wenu kabeke eceleni imali ethize kusiya mayelana leholo lakhe ayigcine ukuze kuthe kufikeni kwami kungabi lokuqoqa okwenzikwayo siyananzelela lapha ukuba uPaulu wayebhalela abazalwane baseKorinti ekhuluma labo ngodaba lomnikelo ngibona kulezinto ezithize esingazifunda lapha akhuluma ngazo okokuqala okungcono ngekho mgceke kuba kuthi ukuthi lolu daba lokunikelwa lwalukhona njalo kubandla elitsha esingathi bandla le-testament elitsha ibandla elaliqaliswe kusukela kuJesu ngathi indaba yokunikela ayiphelelanga nje kuphela ku-Old Testament kumbe ku-testament elidala njalo sinanzelela ukuthi kuleli testament elidala nxa umuntu wayesiza ukuzohlangana noThixo kwakusiba khona umnikelo owawudingakala abantu babeletha imbuzi abantu belethe izinkomo abantu belethe izimvu ikakhulu ukuze bathethelelwe izono zabo kodwa siyakwazi ukuba umnikelo owabakhona owacima yonke leyo mnikelo nxa sikhuluma ngokuthethelelwa kwezono kwakunguJesu Kristu ngakho kutho ukuthi okokuqala uNkulunkulu wanikela yena ngokwakhe mathupha wanikela umnikelo owedlula owethu sonke so ngakho ke nxa umuntu esiza ebandleni ezonikela kalanda ukuzonikela ukuthi azathethelwe izono zakhe kumele alethe olunye ulutho lokhu sokwabhadalwa nguJesu sokwabhadalwa nguNkulunkulu ngokufa kukaJesu Kristu kodwa ke siyananzelela ukuthi njalo abantu babesibanga balesivuno uNkulunkulu wayesithi lethani izivuno zenu zokuqala kube yindlela yokubonga uNkulunkulu ngokupha asenzele khona ngoba yonke into esilayo siyiphiwe nguye uNkulunkulu ngakho siyabe sibisela kuye nxa sinikela sibisela kuNkulunkulu kuyisibongo njalo kuyikunanzelela ukuba yonke into esilayo yonke into esiyitholayo ayisithi ukuthi sihlakaniphile kumbe sikuthole ngamandla ethu kodwa sikuthole ngenxa yokuthi sikuphiwe nguThixo
kuyiphethe mfundisi
ngifuna sigqibe ngalokho ukuba yilo nalo wethu kumele uzibuze ukuba kambe wena uNkulunkulu umbonga njani esigabeni sokumkhonza ngemnikelo ngoba ukunikela yikumkhonza uNkulunkulu ukwenza ngenxa yokuthi ufuqe ngomunye umuntu kumbe ukwenza ngenxa yokuthi uyamthanda uJehova njalo uyambonga asithandazeni baba igama likaJesu khulumisana lathi enhliziyweni zethu ukuze baba konke lokho esilakho sikulethe kuwe sibonga njalo singabantu abakwazi ukuba yonke into iqala kuwe njalo yonke into izophetha kuwe sibongile baba egama likaJesu kusisa abantu abakho abalaleleyo sizahlangana njalo ngeviki elizayo amen inkosi libusise asihlanganeni ngeviki elizayo sikhuthazana njalo ngombhalo
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyakhulu intungami linkomo sike sizwe ukudaboka ngencube kuhlelo lwabatsha
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa loNkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso ye Signs of Hope Trust. Exoxa ngodaba lokuthuthukiswa kwabakhubazekileyo ukuze abathole imitshina abayidingayo.
Ukukhipha i-value added tax kuma assistive devices yinto e-right kakhulu eyenziwe yi-Ministry of Finance. Nxa sikukhangele thina abantu bayasebethenga impahla leyi ngentengo eziphezulu. So nxa sikhangele ukukhishwa kwayo i-value added tax leyi sibona ukuthi intengo yangkhona izabe ilokhu iphansi.
Okusetshenziswa ngabakhubazekileyo lokhu okuthiwa ngama-assistive devices kugoqela imitshina iphi?
Ukhangele izinto ezincedisa umuntu ukuthi ephathiseke empilweni yakhe. Sikhangelele ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle endlebeni uyabe ezathenga like ama-hearing aids. Abanye abangaboniyo bahamba ngama-walking sticks, abanye basebenzisa ama-wheelchair, abanye basebenzisa imitshina ye-braille ukuze bekwanise ukubala. Nxa sikhangele umuntu ongaboniyo, nxa kule text laphana ebhaliweyo printiweyo ngama-printer ethu lawa yena yabe engawaboni yabe senida o-braille. Lezinye izinto nje eziyabe zinceda ama-alarm akhulumayo for abantu abangaboniyo, izinto ezinjalo. So ama-assistive devices lawa ancedisa abantu abakhubazekileyo ukuthi nxa bephila on a day-to-day basis bengabi lokudependa kakhulu kwabanye abantu, kodwa bekwanise labo ukuthi bebezenzela izinto zabo. Nxa sikhangele izinto ezinjengabo-braille, umuntu abesekwanisa ukuthi ezivalele izinto engazange ebize omunye umuntu ngenxa yokuthi kaboni.
Ngalesi sikhathi intengo yempahla iqhubekela phambili ikhwela eZimbabwe, isinqumo esithethwe ngohulumende lesi siphathisa kangakanani abantu abakhubazekileyo ikakhulu abasakhulayo?
Le ekuthiwa yi-economic cost of disability, sibona ukuthi kulezinye izinto eziningi abazithengayo. Nxa ungakhangela umuntu for example ongahambiyo, uyabe kwanisa ukuthi maybe kwesinye isikhathi uthenga ama-adult pampers, uthenga lazo ezinye izinto zokuthi zimncedise ama-catheter lani okuyabe kumncedisa. So at the end of the day abantu laba aphila bele member ele disability ba spenda more money. So nxa sesikhangele vele yibo abacina sebehlupheka empilweni. So nxa singakhangela abantu abatsha, sibona ukuthi bona basasesikolo njalo babedinga ukuthi behambe emsebenzini, but nxa izinto lezi zidura uyabe ngasakwanisi lokuthi efunde eyenzeni ukuba included nje kusociety.
Sibona njalo liqalisa uhlelo elithi yi-campaign against budget-related communication pollution. Uhlelo lolu ngolwani, luphathisa njani abantu
ukuthi babekwazi mayelana le-national budget? Njalo sibakhuthaze ukuthi bedinge i-information kumbe ulwazi olweqiniso, njalo ukuthi betshele abantu iqiniso. So nxa singakhangela kwesinye isikhathi sikhuluma ngendaba yethu le yama-assistive devices, lizathola ukuthi intengo le kumele iyehle nxa kuyukuthi abantu kade bethengisa assistive devices kade sebekhwezile, kodwa uzathola ukuthi ama-prices lawa azagcina selokhu esenjalo. Bethatha i-advantage yokuthi umuntu okhubazekileyo yabe engakwazi ukuthi i-VAT le isikhitshiwe.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loNkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso ye-Signs of Hope Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTaboka Ncube.
So ngakhulu Taboka Ncube, ungathinyelwa kusasa jahala kithi. Wezemidlalo intatheles indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenze lwaye ngumdlali womdlalo wencindi uMeluleko Ndulube. Wakhangelwe ukuba uzakwenza izimanga ngesikhathi esakhula, kodwa wagcina etshiya umdlalo wencindi ngoba engatholi imidlalo.
UMgulube uqale ukudlala umdlalo wengqindi ngo-2003 eleminyaka elichumi yokuzalwa, lapho abekhona lilunga leqembu ebelizilolongela eChaka Youth Center elokitshini laseMakhokhoba. Ngalowo mnyaka uhle waphatheka kumncintiswano weZimbabwe National Youth Games oqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo, lapho athole khona imendulo yombala wesiliva. Uthe esethe hluthu ube yingxenye yeqembu ebelimele idolobha lakoBulawayo kumncintiswano ofanayo oqhutshelwe edolobheni laseMarondera.
2009 Marondera kuma-National Youth Games. That's where abantu abaningi abaqala ukumbona khona, abaqala ukubona ukuthi hayi, athi umfana lokhu kulesiphiwo esingaka seboxing. ngokudlala kwami khona le Marondira 2009 National Youth Games ngabuya le gold medal. Sahamba kuma Champions of Champions around November December khona ngafika ngaba yichampion yePhilwe division. By that time ngangoya 45 kg. The first weight jam it was 25 kg. Vele kwakukhatshana iphini weijanga abantu abalula. Sase sifika ku 2010 ngadlala ama National Youth Games eHarare ngabuya le gold medalist futhi again.
Ngemva kwalokho umqeqeshi kaNgulube uMuyi uPhilip Stryker ukhethe ukuba uNgulube echiye ukulwa eli amateur abe li professional, njalo uthi lokho kwamlethela ubunzima obukhulu.
Around 2010 coach Phillip Stryker decided ukuthi thina sijoine in professional boxing ngoba lathi sase sizibona singabantu hayi lathi sesingakwazi ukudlala ku professional. Ngakuthena lo fanele ukudlala la kwakuthiwa ngontanjo sibani ngadlala 1-1 sahlala isikhathi sitrainer singatholi ivili game ngahlala sibili isikhathi ngingadlali boxing ringing the trainer trying to find my sponsors trying to find ukuthi yami ngathola njani game as a professional boxer kuyihlula. So the second game yami it was 2018 angizange nganza kuhle because umuntu engangidlala laye wayesedlala kakhulu ama game professional mina ngase ndama brackets. So that's where in 2018 engaluza khona I hope
okungadlali kutsho ukuba uNgulube ubengaselayo indlela yokuselela imuli yakhe wasekubona sekufanele ukuba adinge umsebenzi.
Unfortunately hayi izinto zange zihambe ngendlela esifuna ngazo kwesinye isikhathi. Waswelakala ama-sponsor, waswelakala into eziningi. Ngabe sengidecide ukuthi jona ngani-boxing yali isport yebe sisegasi. Mana lami ngingumuntu ngizamazame ngidinge something okokwenza ukuthi lami ngiphile. Just because iboxing ayisangiphilisanga ngendlela engangifuna ngayo. Kwakuyisifiso sami ukuthi lami ngabe ngiyadlala ngifana nabo oMayweather, kodwa zange unfortunately ngalitholi ithuba leli. So ngadecide ukuthi hayi no, let me find a job because by that time izinto zakhona zazinzima because ngiyabe imalele ngifide ifamily. So kwakungasakwanisi ukuthi ngibuyele kuboxing just because ngase ngindefamily. So that's why I come here to Islanders. Ngafika ngaqhatshwa lapha Islanders as grounds me.
UNgulube wayafikisa iminyaka engamashumi amathathu lambili mhla zingamashumi amabili lesithupha kuyona le nyanga kaMbimbitho. Uthi kuyisifiso sakhe ukuba ngabe umdlalo wenqindi uyavuselelwa ufane njengakudala. Lapho athola khona ithuba uyavakatshela amaqembu awomdlalo wenqindi endaweni ezijiyeneyo edolobheni lakoBulawayo ancedise ukuqeqesha abadlali, ikanti lalabo abamlanda lapho ahlala khona uyabancedisa. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyakholo Njanji, ungathini lokusasa, ake sizwe ezomculo.
Jolulu, jina siyathanda, uyimpintshi yami isithandwa sami.
Sanibonani balaleli labalandeli be-Studio 7. Igama lami mna ngingumeri Sikhumalo, umhlabeleli we-jazz, Afro jazz actually let me say. Ngithanda ukuthi ngilibingelele lonke, ngithi linjani ukuphila. Mina ngihlabelela ngikhona pha eZimbabwe eHarare, just to be specific. So gathesi ke ngise-studio, I'm actually preparing ngiyalungiselela ngathi mina ngesikhiwa i-single engizayiletha umnyaka ungakafiki phakathi laphakathi kumbe ngithi kuboJuni khonapho izabe selilawo umculo ovelela kimi. Mina hayi ngilithanda lonke, ngithi ngali ngaba lokulalela okuhle owathesi, ngithi lisale ngenjabulo enkulu. UNkulunkulu alibusise lonke.
Mama wakho sithandwa sami, say Jesus shabele kubo. Izolo lokhu benginomalume wakho telling me all the plans he has. Baby, angisalane khaya. Sia fasa we pinchia mistango sam potando lo amigo estando is like pure silver oh mama wa costando sam say this is Federico.
lo ngumculo ke wakakhumalo kuya ukhumalo phela indoda yaqhaza kudala ukucula kodwa ke siyambonga kakhulu singagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele bese lazo umongameli Emerson Mnangagwa ukhangele ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuselwa ngowathi kule bhomba elethiwe eBitola Falls Airport siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m kusvika na 7:30 p.m
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe.